seni la palala ikasilayo ukuze thina sithethelelwe ey wayengazi usathane wayesitshela ukuthi unqobile kanti hayi bo akabuzongelane inqobile yona inqobile yona inqobile yona inqobile Thank you.